Endabeni zethu lamhlanje lilo Kipstube. UZulu uzondiswa inkampani yePost and Regulatory Authority of Zimbabwe esifake okumele kubhadalwe ngamakampani abomakhalekhukhwini asebenzisa lokhu okuthiwa yidatha yokufonelana kumbe yokuvula ubulembu be-intanethi. Inhlanganiso yamagqwetha izama ukuvimba ukuthi abantu abanezikwelede zedolobho leHarare bengathathelwa impahla yabo. Izizalwane zeZimbabwe zithi ayancipha amathuba emisebenzi kwele Botswana. Umongameli Barack Obama weMelika uvalelisa uZulu esithi kunengi akwenzayo esesikhundleni. Kubhubha ingcwethi kwezokulima eZimbabwe, umnumzana Ridius Claw lithini ngomdlalo weqembu lama-Warriors lele Cameroon odlalwe izolo eYaounde. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe iqhuba uhlelo lokuphathisa abadlali bomdlalo wenguqu abangaqhatshwanga ukuba bethole amaqembu amatsha okudlalela. Ulife Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe sixoxa ngemizamo yokubambanisa amabandla aphikisa eleZANU-PF kungakafiki ukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Nasi inombolo njalo 001-202-465-0318 kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp lakuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.